izulu liyana phose nsuku zonke eZimbabwe jikelele kodwa ezinye imuli ezingamachumi amabili lane ezekezi zizidla izibindi ukuba zizaphila njani nanko imizi kunye namasimu kuthethwe nguhulumende zingalimanga kuthi izifuyo sezintula leganga Imuli ezinengi zekezi zidangele zingene umnyaka ka-2017 zilokudana okuphezulu abanye babopha inkabi besiyalima bona bagebisa amakhanda besehlisa inyembezi ngoba indlala isibhonga emoyeni yabo Unkosikazi Sibongile Ncube esinye salezi zakhamizi uthi ulokudana okukhulu akazi ukuba abantwana useyababhadalela ngani esikolo
ngendlela ukuthi besilima sizuze konke amakhabe namakhomane sithengise sibhadalele abantwana so asisela ukuthi sibhadalele abantwana ma singathi siyakhuluma komthetho siyabotshwa
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Memba Ndlovu ukhala ngokuthi uma besola ngokubehleleyo bayabotshwa njalo inkokheli zomdabu ziyababalekela
lohlupho lokuthathelwa amasimu lamadlelo nxa sisithi siyakhuluma siyabotshwa nxa usithi ukhuluma labosobhuku osobhuku kabalaleli nabo bavele bazithulele ngendlela zokuthi vele bona yibo futhi abathengisayo lowo mhlabathi futhi owedwa
unkosikazi Rebecca Songo yena uthi wathathelwa amadlelo laye esola inkokheli zomdabu
sisebuzimeni singenile entilongweni asibabonanga phasu kwethu osobhuku abazange basitshele ngendaba yokubana amasimu asethathwa so ngilesimanga kakhulu ukuthi pho sizaphila njani njalo sizachiya mbali bani emhlabeni sesizamile imizamo yonke abendulo kasibabone abanjengabochifu
ethi abatholanga nhlawulo empahleni zabo ezadilizwa nguhulumende
imizi ibhidliziwe akulasizo akula compensation baza kwakhangani bona abantu izifuyo zethu azisela madlelo besinomganga uchithekile isikavetha sifukulile izihlahla zethu zidilikile imvelo yethu kayisekho
izakhamizi zekezi ziphakathi kobunzima njalo udaba lwabo lusemthethwandaba lokuvinjwa ukutshengiselwa zisola uhulumende ngokuzithathela umhlaba izakhamizi lezi zikhangelele ukukhweza udaba lwazo kudalela phezulu zisola indlela abaphathwa ngayo njalo ezansi emandebeleni udaba lwabo lube ngolwesithathu olungena edale lokuthathelwa umhlabathi nguhulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ngomnyaka odlule Ngimele iStudio 7 ngisekezi ngingunompumelelo moyo